Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle, singabi ledaba zabantwana abazibophelayo, abantwana abanatha okudakayo, siyabe sisenzani sisonke. Sabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini.
Uhulumende uphawula ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempila kahle ezikolo olwe Zimbabwe School Health Policy.
Sike sababona osomabhizinisi amazwe zokuya lapha kodwa kungaphumi lutho. So sinethembelo ukuthi laba ababuyayo sizabona okubambekayo. AbeZimbabwe bake baya eChina kodwa khanya njengani kuyabe kungela lutho esilubonayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizinisi abavela kwele China lamuhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo.
Abantu bemathebeleland iningi lisuke lakhalala langafuna ukubhalisa. Iningi futhi siyakwazi ukudilisa eGoli laseBotswana. Njengamanje ivoti yebizayenzakala kodwa ngenxa yokuthi akulamabandla aqinileyo avela kuregion asingeke sibone kusiba lomehluko othena.
Eminyakeni edluleyo iZANU PF ibihlala inqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo ezansi emandebeleni. Kodwa kukhetho luka-2013 yabhuqa lawa mabandla eziqintini ezilithumi lantathu. Sizahlaziya lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uphawule ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempila kahle ezikolo olweZimbabwe School Health Policy ngenjongo yokuthi kube lokusebenzisana phakathi kwabogatsha lwezempila kahle lolwezemfundo e-primary le-secondary ekulondolozeni impila kahle yabantwana besikolo abakulesi sibanga semfundo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe emkhosini okwethula lolu hlelo owenzelwe esikolweni ese-Blackstone Primary School eHarare ngokusebenzisana kwengatsha ezibalisa olwemfundo ye-primary le-secondary lumanyene lolwezempila kahle. Wangenwa iziphathamandla ezivele kungatsha zombili. Omunye wabekade bengabahlonitshwa kulo mkhosi, umphathintambo wezempila kahle uDr. David Barrenyathwa utshele intatheli zindaba ukuba ukuphawulwa kwalolu hlelo kuzosiza ekuthini ingatsha zombili zisebenzisane.
This was very uncoordinated. Other schools would provide a clinic, others would provide a nurse, others would not.
Waqoqekanga lolu hlelo. Ezinye izikolo zazitholisa ezempila kahle ukuthi ezinye zingenzi lutho vele. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary kuzokuba yibo abakhokhela lolu hlelo.
Omunye njalo obe ngumhlonitshwa kiwo engumphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary uProfessor Paul Mavima ulandisa ngokubangele ukuphuza kokulungiswa kwalezi ziqondiso ezeZimbabwe School Health Policy.
The preparations for this were long because we wanted to do a good thing.
Athethe isikhathi eside amalungiselelo alolu hlelo ngoba sesifuna ukuphuma lento enhle. Sesikulungele manje ukuba siluqhube kungakho siluphawula lamuhla.
Umqondisi wohlangothi olubona ngendaba zenhlala kahle yengqondo yabantwana lemfundo yabantwana abaphila lobugoga olwe Learner Welfare Psychological Services and Special Needs Education unkosikazi Wadzanayi Nyanungo uchasisa ngalezi ziqondiso.
Sesizohlala phansi sibone ukuthi esingakwenza ukwenqabela imikhuhlane ebantwaneni nguyini, esingakwenza ukuthi abantwana bazigcine kahle, abantwana babe lengqondo ezihlezi kahle, singabi ledaba zabantwana abazibophelayo, abantwana abanatha okudakayo, siyabe sisenzani sisonke sabe vele sifundisana ukuthi lapho kufundela khona abantwana kuhlambulukile yini
ulandisa njalo ngokunye okuyabe kusenziwa ukulondoloza impila kahle yabantwana ezikolweni
lamhla sithakazelela kakhulu ukuthi sokuzokuba le mali yabe ivele imelele khonokho kuphela ayisonto eyokuthi siyaphonga ukuthi singathola senze okunye nxa singela mali akwenziwa lutho
iziphathamandla kungatsha zombili zithi lanxa bezikhona inhlelo ebezilandelwa ukulondoloza impila kahle yabantwana ezikolweni bezingahlelekanga ngendlela evumela ukusebenzisana kwengatsha zombili zithi lanxa lezi ziqondiso ziphuzile ukulungisiswa kulinyathelo elincomekayo ukuba sezikhona njalo zizosiza kwezokuqhuba inhlelo zezempila kahle eziqondiswe ebantwaneni besikolo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Umongameli Emerson Mnanga kwalezi phathamandla zikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizimusi abavela kwele China lamuhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo inyathelo abathi lizathuthukisa umnotho welizwe njalo lilethe imisebenzi elizweni izivumelwano lezi zasungulwa umnumzana Mnanga kwa aze avakatshele ele China ngenyanga kamabasa lonyaka njalo osomabhizimusi laba ababikwa bedingisisa ezinye indlela zokusungula amabhizimusi elizweni ukuze sihlaziye ukuthi izivumelwano lezi zingalethelani ilizwe sixoxe lomnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe
yabona njengani linyathelo elihle kakhulu kodwa sike sababona osomabhizinisi abavele kwamanye amazwe bebuya lapha kodwa kungaphumi lutho so silethemba elokuthi laba ababuyayo sizabona okubambekayo abezimbabwe bake baya eChina kodwa khaya njengani kuyabe kungela lutho esilubonayo njengabantu basezimbabwe labo kumele babe nethemba elokuthi izimali zabo abazazishiya lapha zizaba safe njalo abazakwanisa ukuthi bazithumele phandle kwelizwe nxa kuyukuthi sebefuna ukuthi bazithumele phandle
uhulumende uyaziqhenya ngokuthi siwalungisa indlela abakwamanye amazwe abangasebenza ngayo umthetho we-ease of doing business lakuthi yikuprotekth-a ama-investment abo ukuthi abasoze belahlekelwe
lokho siyakuzwa emaredweni siyakuzwa emaphepheni kodwa lapha e-ground esikithi uloke kunzima ukuthi umuntu avule i-business lakhe benze i-business labo ngendlela abangathaba ngayo umzekeliso yokuthi khathesi umthetho uyazivimbela abantu ukuthi bathumezele izimali phandle kwelizwe besabi externalization uyafana le mali uhulumende ethi yena sebe lama-deals afika $16 billion asikaboni i-economy i-improve ngama-deals lawo asikaboni i-investment zakhona ukuthi zihamba kanjani
sikhangela yona imbali yabo somabhizinisi be-China kuningi asebakulethela ilizwe yini amabhizinisi asevele khona
asikaboni ukuthi ama-China ama-business awo asebenza kanjani undaba le $15 billion bekulamakampani awama-China amaningi kakhulu balobudlelwano nohulumende ukuthi bayenza ama-government projects awekwakha i-defense college nokunye esikunikelwa imali yi-China malutshwana kakhulu amakhulu amabhizinisi esingawabo ukuthi a-successful amabhizinisi awama-China
ye ekuqhatsheni abantu-ke
lolo ludubo siyababona emithethwandaba kaninginingi ama-China lawo hayi lapha ezimbabwe kuphela ezambia abantu bayakhonona eghana bake baxothwa babambe abantu ngendlela okumele babanjwe ngayo so uhulumende wasezimbabwe kumele abe le mthetho futhi ezagcina abantu basezimbabwe from i-abuse eyama-China
lo umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare umanyano we-MDC Alliance wetheswa icala lokuhluthuna ingxenye yesisekelo sombuso wakwele South Africa usetshenziswa kugwalo lwezithembiso zokhetho i-manifesto ethulwe ngeviki edluleyo ugwalo lwe-MDC Alliance lolu lulezithembiso ezimbalwa ezigoqela ukuphathwa kombuso wamankampani kahulumende Yiso isahluko esathathwa ngumanyano lo kungelangitsho okwehlukanisa amabala. Sehlulekile ukukhulumisana lesiphatha amandla zalo umanyano, kodwa isikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ubikwa etshele intatheli izindaba ukuthi kaboni okubi ngokuthatha umbono yabe South Africa. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nqabutho Mabhena utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwe yi-MDC Alliance lokho akutshengisi ukuthi balezithembiso eziqotho.
Into yokuqala, lokho sikubiza sithi thina abantu basuke bathatha esingathi thina intellectual property theft abakwenzileyo, ngoba okubhaliweyo abakubhalileyo kusuka ku-Constitution ye-South Africa. Kodwa kungathi ku-Constitution ye-South Africa kumele sikunanzelele ukuthi kulo Mervyn King, u-Mervyn King e-South Africa ngum-South African ngo-1993, wathwa bake babhale indaba ze-corporate governance emele Institute of Directors of Southern Africa. Yikho lapho lokho esikubona kubhalwe Constitution ye-South Africa okwaphuma khona ngo-1993. Ukutsho ukuthi njengoba kwakuyi-commission ye-Institute of Directors of Southern Africa, u-Mervyn King engwe-South Africa, njengoba i-constitution ye-South Africa yabhalwa ngo-1996, kutsho ukuthi bona bakuvumelana ukuthi kube khona ku-constitution ye-South Africa kukhulunywa ngokuthi kubuswa njani esingathi ngoba senzeni i-governance. Esingazange sikunanzelele sisola kakhulu lina ama-journalist ukuthi kawusazange ubonakale ngo-2013 ukuthi kubhalwa i-constitution ye-Zimbabwe leyo chapter eku-manifesto ye-MDC Alliance yathathwa yayifakwe ku-constitution yeZimbabwe sekuze kubonakala khathesi sokumanifesto ye-alliance.
Manje ngamafitshane singathini, kungakutshengisani khona?
Kutshengisa ukuthi bayahawukela into ezinhle eza kwamanye amazwe ikakhulu e-South Africa, kodwa-ke abesabe ukuthi bakwenze ukuthi batsho ukuthi kunento enhle esiyithatha ku-constitution ye-South Africa esifisa ukuthi lakithi ezweni lakithi eZimbabwe isebenze. Vele kuvamile ukuthi nxa ufaka umuzi umcijo uyatsho ukuthi umcijo lowo ngiwufaka ngisekela umcijo wavele wabekwa ngusibani bani elobe ugwalo oluthile ngomnyaka othile, ukwenzela ukuthi laba abalifanayo bakwazi ukuthi wena wenza i-reference kulokho, kodwa la uyakukhwazida. Kuqakathekile khona ukuthi ukwenze njalo njalo, into evamile ukuba khona. Kodwa nxa usuthatha into eyaphuma engqondweni zomunye umuntu bezabanye abantu obusuyifaka angani ngeyakho, sekutshengisa ukuthi wena kawucabangi.
Umnumzana Nqabutho Mabhena yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi bayemukela umhlangano ozenziwa kusasa ngumongameli Donald Trump lomongameli wakwele North Korea umnumzana Kim Jong-un, abakhangelele ukukhulumisana ngokuchitha uhlelo lwezikhali zombhubhiso eze-North Korea. Lo mhlangano uke wathiwa awusewenziwa kulandela inhlelo zeMelika zokulolonga amabutho aweMelika lawe-South Korea. Ngemva kwalokhu wathiwa uzenziwa, kodwa uTrump wathi inkulumo kamongameli Kim kayithakazeleli, wathi sokumelela umhlangano ungabi khona. Kodwa ngemva kwensuku ezimbalwa umongameli Trump wathi kawube khona. Lo mhlangano uzawenzelwa eSingapore. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuzwe sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Khona okuqala kuyamangalisa ukuthi iziqhwaga ezimbili ezinezikhathi eside zisaziwa ngokuhlala zifuna ukulwa bambane, sezize zabona kungcono ukuthi babonane bahlangane kube nokuthile abaxoxisana ngakho. Uzokhumbula ukuthi kuzikhathi eziningi ezedluleyo bekufika isikhathi lapho kugcina kusiba kubi kungathi impi izoqhamuka, usale nje kancane nje ukuthi kulumathe umeli. Kodwa-ke kuyabongeka ukuthi manje bakubone kungcono ukuthi baxoxisane bakhulumisane, kuzokwenza ukuthi umhlaba ungahlali umi ngamazwane usesaba ukuthi noma nini kungaqhuma amabhomba angawubhubhisa, ngoba izona zozimbili lezi nhlangothi ziphethe izikhali ezinkulu ezingabhubhisa umhlaba. So ukuhlangana kwabo kuyasinika iphika lokuthi hawu mhlawumbe sokuzoba ngcono.
Lokhu sekubangele ukubana abanye bathi umongameli Donald Trump kuzamele aphiwe isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni yeseNobel ubona ngani uyabe esifanele yini ngakho ukuthi bayahlala phansi bavumelana ukuthi umnumzana Kim Jong Un angasabi lezikhali zenuclear
kusho ukuthi kuzomela ke kulindwe kubonakala ukuthi ingxoxo yabo izophetha ngani uma izophetha ngokuhle okudiliza zonke izinhlelo zempi kusetshenziswa izikhali ezimbi zona lezi abaziphetheyo kuzomela siphiwe isicoco esimbongayo ngokudala indlela yokuxoxisana nabantu abakade besaziwa beyisitha sabo kuyamangalisa ukuthi into isehlakalo esinjengalesi sivelele emntwini wonke umuntu ade embiza ngokuthi ngumampara so uDonald Trump ngaleso senzo sakhe uzokwazi naye ukuthi asindise ubumpara bakhe aziwa ngabo umhlaba wonke.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ngo-Life Talk namuhla sikhangela iziqondiso zokuhlala kwedalelo okubhalisela ukuncintisa kukhetho lalonyaka ele-Nominations Court. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesingene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalitshumi lambili, 12 kwalinyazwa abangamatshumi amathathu esigodlweni se-Afghanistan iKabul namhlanje emadabukabusa ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga iqembu labalwa becatsha abesitaliban. Inhloko kahulumende leSpain umnumzana Pedro Sanchez esileviki ikhethwe kuleso sikhundla isivumile ukungena komkhumbi othwele abantu abedlula amakhulu ayisithupha ababalekela inhlupho ezehlukeneyo emazweni abo ikakhulu awe-Afrika ngemva kokwalelwa kwele Italy lele Malta. Eminyakeni edluleyo ibandla elibusayo elezanu PF belidonsa nzima kukhetho linqotshwa ngamabandla aphikisayo emhlubulweni wangezansi emandebeleni kodwa kukhetho oludluleyo yabhuqa lawa mabandla eziqintini ezilitshumi lantathu. Ukukhetho lalonyaka iningi libheke ngelihlo lokhozi lokuthi iyozala nkomoni. U-Albert Ncube usipha imbali yokhetho kwelezansi emandebeleni.
EleZimbabwe laqhuba ukhetho lokuqala lomnyaka wonke ngemva kokuthola uzibuse embusweni wabahuquluzi benotho abebhilithani ngonhlolanja ngomnyaka 1980 ngemva kwesivumelwano seLancaster House. Lobanje ibandla leZANU-PF elalikhokhelwa ngumnumzana Robert Mugabe lanqoba kulolu khetho alizange ladobha ngitsho isihlalo esisodwa ezansi yamandebeleni lapho ibandla leZAPU elalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Nkomo lathatha zonke izihlalo eziyisithupha. Ngokufanayo kukhetho luka-1985 iZANU kayidobhanga lutho njalo iZAPU yanqoba kulo mhlubulo. Umnumzana Kembo Mohadi omuyi u-Edward Ndlovu uNelson Khutshokhaya Ndlovu uSteven Jeqa Nyongolonkomo kanye noThenjwele Sabe babayibo abameli balomhlubulo edalele ephalamende besuka kubandla leZAPU. Umnumzana Felix Magalela Mafa ngomunye owaba ngumeli wedalela ephalamende ngo-1980 njalo uthi okwenza iZAPU yanqoba yikubambana njalo ingelankethe yabetshabi.
IMatebeleni South kobulawayo leMatebeleni North iZAPU yayiwina amasithi wonke ngitsho ngesikhathi seGukura Hundi 83 kuze kuyefika 1987 abantu babebulawa bajikwa emgodini eBhalagwe elendaweni ezithile ezihlobela befakwa phansi kodwa iZAPU yayinqoba ngitsho le Midlands ngaphe lowagwelo sihlobela yayiZAPU. Umbono wawukhona yikuthi abantu babebambene bengalankethi abatshali bengala ukubola khathesi abantu bebanga izikhundla.
ngomnyaka 1987 ibandla lezano kanye lelezaphu abhalelana isivumelwano sokusebenza ndawonye eseUnita Court kwabunjwa izanu PF okwadala ukuthi linqobo okumangalisayo ngomnyaka 1990-1995. Ngomnyaka 2000 ibandla eliphikisayo le-MDC elalisanda kusungulwa likhokhelwa ngumoyi umnumzana Morgan Tsvangirai langena kukhetho lahluthunela izanu PF izihlalo ezifika phosa amathuma ezithupha 57. I-MDC yathola izihlalo eziyisithupha ezansi emandebeleni kwathi izanu PF yathola ezimbili kuphela. Amabandla aphikisayo aqhubekela phambili ebusa ezansi emandebeleni njalo kukhetho luka-2005 i-MDC yathola izihlalo ezine kwathi izanu PF yathola ezintathu. UZulu emandebeleni waqhubekela phambili esekela amabandla aphikisayo ngomnyaka ka-2008 kukhetho lwakuqhutshwa kwedlula inyanga impumela engaziwa. Lobantu Tsvangirai wayenqobile kulolu khetho ngesenelisanga ukuthola inani lamavoti ayefunakala ukuthi agcotshwe ukuba ngumongameli okwadala ukuthi luphinde ukhetho. Umnumzana Thande Kozindimkandla uthi ngenxa yodlakelo lwaqhamuka sokumele kuye kukhetho uTsvangirai kasaphathekanga kulolu khetho okwadala ukuthi kuvotwe umgaba engancintiswa muntu.
Yibo ubona-ke ngalowo mnyaka izanu nxa abantu bephiwe ukhetho olusegcekeni olubalulekileyo izanu vele kayilalo unyawo lokuma ngalo, yiko yadliwa dli endaweni eziningi. Kwathi-ke lapho ngitsho lo mongameli wayo wayengurobert Mugabe ngaleso sikhathi wadliwa, base begodla-ke imphumela-ke okwamaviki ngabona aba mahlanu kusiya kwesithupha bengasitshelanga ukuthi kuhambe njani, ngoba base bebonile ukuthi abantu beZimbabwe bangaphiwa ithuba lokuzikhethela into abayifunayo bengathwalelwanga ubhulo, bengathiwangani, bengahlaselwanga izikliwi, bakhetha lokhu abakufunayo.
Loba nje ngomnyaka 2013 ibandla lezanu PF lanqoba kuzo zonke iziqinti ezilitshumi lantathu ezansi emandebeleni. Umkandla uthi kaboni leli bandla lizanqoba kukhetho luzayo.
Ngapha ezansi emandebeleni njengalo lonke ilizwe kayisilo bandla elithandwa ngabantu ngenhliziyo zabo. Abantu babanjwa ibuyanga lendlala lokungazwisisi.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi lobantu uZulu emandebeleni ehleze engasekeli ibandla lezanu PF lokho akuguquli lutho.
Sizakhumbula ukuthi ngo-1980 ivele iMathebeleni region yavotela izaphu, kodwa lokhu akutshintshanga lutho ngenxa yokuthi abantu babulawa ngokugrawundi baphinde futhi bancindezelwa ngomkhonomi. Inkinga akusiyo ivoti, inkinga yisisekelo sombuso. Nxa kungakhangelwa i-devolution of power, kodwa ngenxa yokuthi isisekelo sisekela kakhulu lokho singathi unitary state, kuba nzima ukuthi izigaba zemandebeleni zichaye kuzwakala.
Inani labantu asebebhaliselwe ukuvota ezansi emandebeleni phansi kohlelo lwabekomishini yezek olwe-BVR lifike kunkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amane 240,000, loba nje besedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 356,000 abalelungelo lokuvota kulesi sabelo. Okankomo uthi lokhu kuveza ukuba iningi alibhalisanga, njalo lokhu kuzadala ukuthi kungabi le nguquko enkulu.
Nxa sikhangela abantu ababhalise ukuvota iMathebeleni South le Mathebeleni North, le Bulawayo kubambene, amavota abucishe alingane lawo eprovinsi eyodwa eHarare. Lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu beMathebeleni iningi lisuke lakhalala langafuni ukubhalisa, iningi futhi siyakwazi ukuthi liseGoli laseBotswana. Njengamanje ivoti yebo izayenzakala, kodwa ngenxa yokuthi akula mabandla aqinileyo avela kuregion, asingeke sibone kusiba lomehluko otheni.
Amabandla abalisele zanu PF umanyano we-MDC Alliance i-MDCT ekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe, izaphu kanye leMthwakazi Republic Party akhangelelwe ukuncintisana kulesi sabelo kukhetho luzayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kube lokuthokoza okudibene lokudana kubalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe ngempela viki edluleyo ngemva kokuphatheka kwamaqembu amela ilizwe kumncintiswano weCOSAFA Championships kanye loweTotal Women's Africa Cup of Nations 2018 qualifiers. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu olandela umdlalo wenguqu uthabe wabamanzi te ngomgqibelo ngemva kokuba iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphakamise inkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleZambia nge-4-2 emdlalweni oqhutshelwe elizweni laseSouth Africa edolobheni lasePolokwane. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe seliphakamise inkezo le okwemihla eyisithupha selokhu laqala ukuphatheka kulo mncintiswano ngomnyaka ka-1997. Intokozo yokuphakamisa kweqembu lama-Warriors isicoco seCOSAFA iphenduke yaba yikudana ngesonto ngemva kokuba iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu leMighty Warriors lingasaphumelelanga ukuba ngelinye lamaqembu azaphatheka kumncintiswano walo nyaka oweTotal Women's Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni laseGhana ekupheleni kwalo nyaka. AmaMighty Warriors adibane leqembu leShibhobhodo elaseZambia emdlalweni okulamahlandla amabili lenelisa ukunqoba nge-1 kanyayo emdlaleni wehlandla lakuqala odlalelwe kweleZambia. Kwathi ngensonto umdlalo wehlandla lesibili kuphele iqembu leZambia linqobe nge-2-1 okutsho ukuba zibe ngutshikilobhanqa 2-2 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili. Kwathi eleShibhobhodo laseliphumelela ukuya eGhana ngoba lona lihlohle kabili lidlala lingekho ngekhaya. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi yena amalungiselelo awenziwe yilawa maqembu phambilini komdlalo wehlandla lesibili yiwo awenze umehluko phakathi kwawo.
Ukunqotshwa kwama-Mighty Warriors kutshengiselele ukuthi thina vele amalungiselelo ethu akho mahle. Ungathi ungakhangela indlela abahambe ngayo amankazana lendlela aphenduke ngayo kuyayangisa. Bahambe khona ngale eZambia bayadlala leZambia kodwa bathi sebephenduka abeZambia baphapha baqalela bona ama-Mighty Warriors ukuthi beze befike lapha. Kutshengisela ukuthi amalungiselelo kumbe indlela abakhangelela ngayo amaqembu ethu sitshengisele ukuthi singathi singabantu abazimiseleyo.
Ukungayiphatheka kumidlalo yeTotal Women's Africa Cup of Nations kutsho ukuba iqembu leMighty Warriors lilahlekelwe lithuba elokuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseFrance ngomnyaka ozayo njengoba amaqembu azaphutha imidlalo yeAFCON endaweni zakuqala ezintathu kuyiwo azakuyamela izwekazi kumidlalo yezwe zomhlaba. Sikhangele ukwenzakale kusigaba seCasilaga Premier Soccer League ngempela viki yedluleyo. Iqembu le-FC Platinum yilo eliselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba lelo ebelihlezi esiqongweni phambilini kwemidlalo yeviki lethumi lesithupha elenkezi Platinum nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ithi iqembu le-FC Platinum lihlezi esiqongweni le miklomelo engama-40 lanye kuthi elenkezi lisendaweni yesibili le miklomelo engama-33 lathobamnembili. Endaweni yesithathu sekuleqembu le-Triangle elinqobe le-Nigroud nge-1 kanyanga ngomgqibelo kuthi ele-Highlanders lehlela ahlala endaweni yesine ngemva kokunqotshwa ngelebulawayo Chiefs nge-1 kanyanga ngesonto. Zombili i-Triangle le-Highlanders le miklomelo engama-20 lathoba munye iqembu ngalinye. Amaqembu amane ehlaza emsileni wengalane ngabalisa eleMtare City lelebulawayo City wona le miklomelo elitshumi lanye kanye leleShapane Mine leleChapungu wona le miklomelo elitshumi lantathu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uphawula ngokusemthethweni uhlelo lweziqondiso zempilakahle yezikolo olweZimbabwe School Health Policy. Umongameli Emmerson Mnangagwa lesiphathamandla sikahulumende wakhe bahlangene labo somabhizinisi abavela kwele China namuhla lapho abalolonge khona izivumelwano zabo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.